Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanye nenkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ukuziwa ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapolisa ahambe ekha abantu ebalandela ezizini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi ingxenye yilabana ababeku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni beluseguduni edalela ephalamende lamhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tabela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele MDC, ele Coalition of Democrats, lele People's Democratic Party, amanye nenkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha ezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentatheli zindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunywe lamacebo okulungisisa ilizwe libuyele kwisimo salo sakudala, abantu bebelempilo engcono okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayira Mbwimushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yokuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo singabe sikhangele okwayizulu, kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi seGugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hashi sesikubone namuhla, into esimele siyilungise ukuthi kade vele luvela buphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingenje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community. Sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo, njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kulemizamo uhulumende ayenzayo nawo ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula ikakhulu nxa kulembiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okuningi okwenzakale ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evela kumphathi intambo vele ayisoze ife yasithi ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo njengokuthi elizweni kuyizinto ziyenzakala kule evidence kulama-pics but bayabeswa la kunjalo layenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe etha abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonoku vele kazange ephendule umbuzo kodwa uphendule wokwala esithi avela kulanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigatha siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigatwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisana kathi bazathi bazainvestigatha nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi yezika-2016 vela zange bedingisise instead bona bebe-accusa thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho yini MDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla lezanu-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge ukuthi amatafula betshaya izandla. Ayisikho ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu but ngenxa yokuthi uyakwazi imithetho yephalamente injani ungahamba genesio party yasomqoti abantu babesesaba khonokho yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi noMathemba Ndlovu umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ephalamende u-Deputy Chief Whip sixoxelayo eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhwi kweleBotswana umnumzana Bhekimpilo Weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intatshe zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxelo Weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhwi phandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise esiphepheli enkambeni yedukwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisana ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika eboda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu beseboda, lokhu bedengisa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Yakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lathiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngohulumende la yaphakamisa ama-socks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Ngakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adwezanda umuntu owayelo muzi, wayela nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphongusukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyela ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthiwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi konke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhaleleyo ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu, umuntu kaNkulunkulu azitholele i-passport yakhe ahambe lapho afuna ukuhamba khona. So izinto omele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu kakhulu, izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumeni umhlangano wokugcina womnyaka ophelileyo, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Isiphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka 2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu, wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza isiphepheli ukuthi siphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi kusiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya u-9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenzele osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebomba legranate kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwele Philippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe inengi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokho, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo Lozulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kandi weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngingeza khona kaSidiki ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi bayebhotela, kodwa imi ngiyakwazi abala bezengasouth Africa. Ngobakhulu besasala ukube ekhulumini wathi uzozama ukuthi isiphathamandla ezaphezulu ziyofika ebhota ziyobona ukuthi kulamalungiselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushengisa ukuthi kulabantu abaningi selasebezile ngasouth Africa badinga indawo ukuchacha, ngoba kukhanya ngathi momomube ekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphethekafika.
Bathi befika khona ngapho bathola umumo unjani, njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi laba abantu laba abezileyo iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha lesa, kodwa iningi yalaba abantu abazileyo amandangazulu leyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali, njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athibe abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi ibababangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidluleni. Vele sokuzothi ma kusabakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima, ngoba nangabrakha izinto kazimangakuhle umnotho wesafrika lawobawumanga kahle loba nje imizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho, kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi, ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka, ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki udlakelo lubekhona, bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo, sikhangela intengo yezinto, indlela esezidula ngayo, lokungatholakali kwezinto, lokungatholani emsebenzi. So abanye ke behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile sebafika lapha, ngoba abanye abaningi akhona abeseukuekhaya ngesikhathi lesesidluleyo, bebengabantu abasebenzayo, sebesiyakubona ukuthi umumo unjani. Bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlula isikhathi kokwamandla, sokukubi ukudlula ngesikhathi esisuka ekhaya. So abaphendukile abantu bazile, uzozama ukuthi mhlawumbe bathole imisebenzi zabo abanye edilebheke umsebenzi, nalaba abethi besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khona oku? Kunjani kathe?
Hayi, kunjalo. Sokuthe ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni bangawuza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla engalani, ngoba kuqala khona ebhoda, kodwa njengoba uhulumende bethe uzokunikela abantu, kodwa nabantu bazalenikela ebhoda ngabantu uzobakunotweza ngapha, bazozama indlela zokuthi babagcine khonani. Then naba abazodlula phambili besiza kubosiza kubopitura nabojobheke lendawo ezinjalezo, uzime endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enileyo, ngoba amaphoyisa ayabahamba, abanye amaphoyisa ayazwela abantu asithine sitopeni yinoba u-R10 nseyikhokhola, abanye vele babavalela bagcine sebesekhona. So landile kuye abantu abanye abambala embaziyo khona manje abavalelwe ababanjwe ngo-January abasehambile abasemakhotha ndoda emacala abathonisiswe banika isigoba bazosinikwa nobazofayindiswa nobazogotshiwa kwezinyanga ezithiyakazi. Kunzima endleleni, amaphoyisa achiyana, amanye azwisisa umumo sekhaya, bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka, bathi okay dlulani, abanye bathi ayivunyelwa sizolitela imvuba, abanye bathi okay tonivalela. So sokusika ngokuthi amapholisa abantu abahlalayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region, uAndrew Tapela, wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulezi isigaba. Intatheli zindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga kanhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo Andrew Tapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba babe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasikwenza iligue yethu ibe le bizo, labo befake imbijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sesiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sabe seziziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sesibangene esinjani. So yiyo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo yemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye nasemathebeleleni North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembe lamapholisa kanye neyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimoda.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa nazo zihle zakhuphuka okungenziyo, okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kuleli wethu iqembu lezim Leopards selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa uba lo nyaka linilise ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eliBhoso 90 lalo kubikwa lingatshabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendleko zokuhambisa lokubhadala onompembe lamapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague leyinyakenye abhadala inkulungwane ezimbili namakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 zayona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye nabaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngokuBulawayo nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selihlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele.
Kumalo kacheni.
Iye, kacheni unjani?
Ngi-right, ngiyalindiyandeni.
Ngiyaphila kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Zimbabwe isakhawula la.
Iye, akutsho kacheni, tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakoloko kutshoko umbutho wakhona lo. Akula nto ezihambayo la. Bona baziyela bodwa, bakhangela isayidi yabo, vele thina abatshela abuse, iyimithendisa khona sayiboni vele. Idemokhrasi lethu iyazi ukuthi abadala bayizindlela vele aziyiboni la. Sokuba nje into yokuthi ngani kuthiwa kukubani ukuthiwa yikho kumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni ngahlakana, amasosha amaphoyisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi tshayelwane. Abanye empuphuma bangeni badobha yidobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Impuphu utshaywa kuphela. So uzakwazi ukuthi atshaywe uphilelane ukuthi ungaphungula nje endlini utshaywe. So,
manje kwenziwani nxa kunje mntakababa?
What
in that was a common in Israel? What is Roban? Yeah, Mama Gunjan. Yapira Kulum Scatel.
Eh,
Mayant.
I am in the way to be in the Sultan over now, my socha, the Mapolis and corner. I was willing to want to. You know, footy at my Bamban to ever patter. This is mad in which local was a type right. When the Layoguti by a lap. So Angus would why? Then I love and to be Zamu, which and say, look at Simogasiko writing, it is really looming. Once the good is over seven, the Ekuma conditions are right. Mind you, when I'm loving to be Zamu, the balloon, 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 the balloon,
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje
kodwa thina nxa singavala ama talking lo ama embassy
xa
singavala ama embassy akithi awonke emazweni esikiwo sitshengisele ukuthi asithandi impenza ka Zimbabwe ukuthi ukuthi singeke sikwanise yini
kodwa ke sizwile ANC sito kuhlupha ngama sanctions is just as a note
I sanctions is ANC lezano into eyodwa why kanti ANC gijimela kuma sanctions zingakhulumi ngabantu ababulewe
ngizokuthola ke silo baba ecingwani
mina baba dube into engikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uchayina abantu into nje question engifisanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapolice abayiba abasebenza eZimbabwe are very families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain it makes me feel like in pain day. Over in the corner is which how can they do this to other four of us? For all of them, we are affected by the individual. Maybe I'm a government official, I'm a woman. Even my answer, why we can be charged with putting the same thing down or that's what affects you now if you know that.
Yeah, so this is Loba Richard.
The problem is like in your colors, in Kokeli, to Zimbabwe. Laba bantu opposition, they are too biased. Kabakhangeli abantu general public bakhangela bona ngokwabo kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefitane wakhangela imithetho eminingi ekhulunywe eParliament epasishwe eParliament ibhizi ngale eParliament kayincedi uZulu
Laba ngabanye abaxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ukhasi le VOA Ndebele Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalela eParliament namuhla Weze midlalo mkokhelo wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.